Siphathekile, yes, ehlelweni lokukhethwa kwama-councillors kakhulu, njalo futhi saphatheka ehlelweni lokuthi abantu bakhethe o-MP, besithi ama-meet candidate series, besiqola inhlanganiso ebezithize. Besikhaya kakhulu ukuthi abantu bakhangele ukuthi ama-councillors bo-MP uluhlu lomuntu onjani, lohlonzi lomuntu abemkhethe bangakhangelanga ibhathi baligqokileyo lokuthi ngumuntu ozwisayo yini umsebenzi omele awenze. Yiko nje sikhuthaza abantu, hhayi sithi naye abantu basilalelile nxa sikhangele nje abantu ababenqobe lapha nalaphana, kungani kulo mehlukwanyana. Asikawona umsebenzi wabo kodwa-ke, kodwa hhayi sina-ke naye lintanxa yabantu ngabe belayele sokhulumileyo. Siya phambili, sigqugquzela ukuthi kube lokuthula. Siyabona kule ngxoxompikiswano ngempumela yokhetho, kodwa-ke sinalithangabe kuyalungiswa kuthiwa kalisombululo kungazange kwaliwa kwesikukhuthazayo. Labo bakhalazayo ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo sokuthi ngabe bayakhulumisana kulungiswe, ngoba kungaba lokulwa sokungalimaza abantu abaningi. Kodwa-ke isisekelo sombuso siyavuma ukuthi nxa uthe kwangasuthi sekungokhetho ukhulume uthathe imizamo ethize.